Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo omhlaka 14 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni.
Umeli we Harare West etalele parlamente engowecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Jesse Majome, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo.
Nxa yiyo indlela abanjwa ngayo kusiya phambili, luzahlupha kuZANU-PF, luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi ukhetho lwangaphakathi kuma-political parties okuthiwa ngama-primary election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiso eyiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo.
Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olama-primary elections namuhla kwezinye isigaba zelizwe kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Kusungulwa uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-human papillomavirus elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli we Harare West etalele parlamente engowecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Jesse Majome, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ngakho uthi kasoze abe saphatheka kukhetho lwama-primaries olwebandla lakhe. Kodwa uphange wathi lokhu akutsho ukuthi usephumile ku-MDCT. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMajome uveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe eCivic Center emzini weMarlborough eHarare wokwazisa inyathelo aselithatha lokuncintisa ezimele. Ngaphambilini ubikwa ehlangane lomgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Morgan Komichi lohlangothi olubona ngezokhetho ebazisa ngaleli nyathelo lakhe. UMajome uthi angake aphatheka kukhetho lwama-primaries olungahlelekanga, kungakho esekhethe ukuncintisa ezimele.
We as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni. Kuyinto eyaziwayo ukuba inkokheli ebandleni lami ithi akumelanga siphatheke kukhetho nxa leyo nguquko ingasabanga khona. Pho mina ngiphatheke kanjani kukhetho lwama-primary olungahlelekanga? Abebandla lami besehluleka ukwenza khona kanye esihlezi sikhala ngakho lapho kuqutshwa ukhetho lokukhetha inkokheli yelizwe.
Unkosikazi Thiwe Masundire, isakhamuzi se-Ashton Park eHarare West, uthi uyalijabulela inyathelo elithethwe nguNkosazana Majome.
Inyathelo lele lithethwe nguJesu siyalemukela ngokuhlukuluzwa esibone ekwenziwe yiparty yethu. UJesu ngummeleli weparty yethu eMDC okweminyaka eminingi, so besikhangelele ukuthi ahlonitshwe. Ngalokhu abakwenzileyo asali lokhu asekukhethile, siyakwemukela.
Unkosikazi Masundire uthi okumzwisa ubuhlungu ngalolu daba yikuba kusetshenziswa owesifazane ukuhlukumeza omunye owesifazane.
Sibona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba iparty yethu yayithena omama abasimelelayo ePhalamende balutshwana. So siyamangala ukuthi umama omunye akhonteswe ngomunye umama. Yikwengezelela kumbe yikukhipha. Besikhangelela ukuthi lapho esimelelwe khona ngomama kungabi lomunye oza contesta umama ngoba umama ukhona. Lo mama omutsha siyamemukela ukuthi ingabe ufake kwenye indawo okungala mama ukuthi omama sande ePhalamende.
Okusekelwe ngunkosikazi Thandeka Ngulube wasesigabeni sikaMajomo eHarare West othi kabahlalisekanga ngose kusenzakala kuMDCT.
Sizobuhlungu kakhulu. Asisakwazi ukuthi okwenzakala kuparty yethu yeMDC ikakhulu abantu bona laba abakhulu phezulu kuNational Council ngathi ukuthi khona bakubona njani nxa kusenzi kokusiba nje ngenye indlela sebebulala iHarare West.
Uqhubekethi yena labanye besigabeni sakhe eHarare West bafuna ukumelwa edale lePhalamende ngumuntu oyisakhamuzi salesi sigaba ngoba ezwisisa inkinga ababhekane lazo.
Yi-constituency yabo mama emelo mama. Sifuna izinto ezilengqondo njengabo mama. Asifuni izinto ezenziwa zizinto ezingekho emthethweni. Esikufunayo sifuna balandele umthetho i-constitution. Konke abakwenza bakwenze belandele i-constitution ukuze ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokuthi afune ukukutsho.
Ngolwesihlanu olwedluleyo uMajome wazise ukuba akasaphatheki kukhetho lwama-primaries. Sekuvela ukuthi inkokheli ye-MDCT ifuna unkosazana Johanna Mamombe ukuba amele lesi sigaba. Kubonakale amalunga ohlangothi lwabasakhulayo abazithi yi-Vanguard e-Civic Center ngesikhathi lomhlangano lentatheli zindaba usenziwa lanxa bengasazange bawuphazamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amanye amabandla aphikisayo athi azakwenza konke okusemandleni awo ukuqhuba ukhetho lwawo lwama-primaries ngendlela engelabuqili njalo engasoze idale ingxabano phakathi kwamalunga awo njengalokho okwenzakale kuZANU-PF laku-MDCT. Kubika uGibson Bebe.
Abamabandla ehlukeneyo batsho lokhu emizameni yokuvimba ukuba kungabi lokufuthelana lokuxabana phakathi kwamalunga njengalokhu obekusenzakala ebandleni leZANU-PF lele-MDCT. Ama-primary elections lukhetho olwenziwa phakathi kwamabandla ukuze bakhethe abantu abazancintisa bebamele kukhetho lwelizwe oluzenziwa lonyaka eZimbabwe. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ebandleni lakhe ama-primaries enziwa nje kuphela ma enye yezindlela abayisebenzisayo sezehlule ngoba beqakathekisa ukukhulumisana abantu besitsho abafisa kwenziwe.
Njengebandla thina asigijimeli ama-primary elections, sile nto ekuthiwa yi-consensus mangakubiza ngesikhiwa lapho ama-candidates ethu mabengaba bebaningi esigabeni bayakhulumisana bevumelane bephume loyedwa oyabefuneka khonapho. Yikho esikwenzayo lalo nyaka sikhangelela ukuthi seba lama-primary elections ngoba indawo eziningi sekukhulumisene sesilo candidate oyedwa ofunekayo ngesigaba langesigaba.
Omunye njalo yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo ele-UANC umnumzana Alpheus Mapranga uthi kwelakhe ibandla bayahlolisisa ngokugcweleyo ukuze amalunga ebandla abe yiwo azikhethelayo inkokheli alethemba lokuthi izagcwalisa izifiso zabo ngokweneleyo.
Okwenzakalayo ngakithi ama-primary siyawayenza satshela abantu ukuthi ngama-districts abo nama-province bazidingela abantu ababathandayo kundaweni zabo ukuthi kungabe lokukhalakhala kwabantu besithi sabanika abantu bebenazona bengabafuni.
Okhekelela elinye lamabandla aphikisayo ele-Renewed Democrats of Zimbabwe RDZ umnumzana Elton Mangoma uthi bona indlela yabo iqakathekisa ukuthi abezingcwethi ezigabeni ezithile yibo abamelayo kuvunyelwane ikanti ke nxa bengehluleka yikho lapho abaqhuba khona ukhetho lwama primary.
As court, we have got a philosophy first of making sure that we have got a devolved state.
Simendlela esenza ngayo izinto eyokubona ukuthi siyapha amandla ezigabeni ezehlukeneyo, eyokubona ukuthi silabantu abenelisayo emakhansilini ethu lasezigabeni esivela kuzo. Ekukhetheni wethu abazasimela, siyancintisana sinike ithuba lokuthi abalesifiso sokumela izindawo zabo bakhankase. Kusiya ngempumela yokhetho, abantu bayasimela ezigabeni ezijiyeneyo nxa kungela kuvumelana. Yikho ke lapho esenza khona ukhetho ngaphakathi kwethu.
UMankoma akasachasisanga ukuthi ibandla lakhe selilabo abazamela kukhetho lonyaka. I-ZANU-PF iqale kumaviki amabili edluleyo ukuqhuba ukhetho lwayo lwama-primary olungahambanga kahle elizweni lonke jikelele, lwaze lwaphindwa. Kodwa lalapho soluphindiwe, lokho kulokukhonona ngendlela oluqhutshwa ngalo, abalandeli balo bekhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuvotela abantu abangabafuniyo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngu-Gibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngokukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olama primaries kwezinye izigaba zelizwe namuhla kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Iphephandaba leHerald lithi esigabeni seGlenview South ukhetho lolo kalusenziwanga ngemva kokuba kuqhamuke ukuphikisana phakathi kwabancintisanayo phezu kokuthi iconstituency le iphelela ngaphi. Emtare North, abanye abasekeli baleli bandla babikwa beyale ukuvota ngemva kokuthola kulomuntu oyedwa kuphela emaphepheni okuvotela. Emutare West, omunye obencintisa umnumzana Fred Mushipe ubikwa ethole ibizo lakhe lingekho. Ezimba North leSouth, ukhetho lolu lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba bebebaningi abantu ekade belokhu bengakavoti ngalintambama. Ukhetho lweZANU-PF lolu luphindwe ngemva kwengxabangxoza ebekhona kukhetho lwakuqala lapho ukubikwa kwaba lokuqilibezela khona. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kubonisa ukuthi kumele kuphakanyiswe indlela okusetshenzwa ngayo kubanjwa ngayo ukhetho. Nxa yiyo indlela abanjwa ngayo kusiya phambili, luzahlupha kuZANU-PF, luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi ukhetho lwangaphakathi kuma-political parties okuthiwa ngama-primary election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiso eyiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo. Nxa kuse-South Africa, i-IEC, i-Independent Electoral Commission, ngako kwenye indawo lako kanjalo kanjalo, bekufanele ukuthi izekhi ibe yiyo ekhangela ngama-primary election ama-political parties wonke a-registered with izekhi. Kwenzelwa ukuthi i-democracy leyana ukuphathwa kokhetho kusukele kuwo ama-party ngokwawo, kuthi kufika abantu esibangeni sokuthi babe ngama-candidates ku-national election kube yikuthi babuye ngendlela efaneleyo. Izveki yakuleli lizwe ichilo ukuthi ukhetho lwakhona luhambe free and fair. Kumele iqalele khona ngale ibe yirani ukhetho, hayi ukuthi ama-political parties azirane ukhetho.
Umcebisi kamongameli Mnangagwa ubaba uMtswangwa wayenqotshiwe kukhetho lwakuqala, kodwa kulolo usenqobile ngoba obencintisana laye uthe akasancintisi. Ungathini ngalokho?
Kukabili, kungenzeka ukuthi kwakudlelezelwe emuva le kumbe nje sekudingeka ukuthi ancetshwancetshwe lo wayenqobile, athenjiswe lokhu lalokhuyana okubuhlungu kumbe okuyintokozo ukuthi aphume. Kodwa ngandlela thile kuselento eziningi ezifanele ukuthi bazichazele uZulu ukuthi ngempela yini ukhetho lalungahambanga kahle ngalesiya sikhathi, kumbe lwahamba kahle wadliwa uMtswangwa sokube yindlela yokuthi-ke kwakhona kwenzelwe ukuthi uMtswangwa zawine, okungenzeka ukuthi kube lokwethusela phakathi kumbe njalo ukuthembisa okunye okuyiziwiji okumnandi. Kusamele baphumele kuZulu bamchazele ukuthi kanti vele kuhambe njani.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxe laye ekubulawayo. Live talk lamhlanje sixoxa ngokhetho lwama primaries kumabandla ezombusazwe achiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umqondisi wohlangothi lwabacuphi kwelebhilithane uAndrew Parker wetheza eleRussia umlando wokungahloniphi imithetho yezomvikela emazweni womhlaba. Umnumzana Parker wethule amazwi la ngemva kwesehlakalo sokufakelwa ithefu kwake waba ngumcuphi weleRussia osehlala kwelebhilithane uSergei Skripal kanye lendodakazi yakhe uYulia ngenyanga edlule. Kubikwa sokufe abantu abangabalitshumi lathoba nemunye kwele DRC bebulawa ngomkhuhlane we-Ebola. Lokhu kubikwa inhlanganiso ye-World Health Organization. Umunisipala wakobulawayo sesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho ele-human papilloma virus i-HPV, kubika uBathabile Masuku.
Abantwana abahlatshwayo ngabaleminyaka engamachumi kusiya kuchumi lane njalo bazabe behlatshwa ezikolo lasemtholampilo esemzini wakobulawayo. Okhangela ezempilakahle edolobheni lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lolu luqala namhla njalo lujonge ukuvikela umkhuhlane wengulamakhwa yomlomo wesibeletho. Uthe umkhuhlane lo yiwo osubulala omama kakhulu, yikho sekuthethwe amanyathelo okuthi uvikelwe, ethi abantwana laba bazahlatshwa ihlandla lesibili ngemva komnyaka.
Kusukusela lamhlanje mhla ka-14 May kusiyafika mhla ka-18 ngolwesihlanu, abogatsha lwezempilakahle kahulumende behlangene labezempilakahle abamakhansili kugoqela kunye lobulawayo bazabe bephumile bekhankasa ukuthi bahlabe abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya kwelichumi lane 10 to 14 years amantombazana behlatshwa i-vaccine ukuthi bavikele umkhuhlane cancer yesibeletho umlomo wesibeletho ekubizwa ukuthiwa yi cervical cancer uyahlatshwa i vaccine le evikela i human papilloma virus ebangela insumpa ibangele le cancer yemlomo wesibeletho kunye leminye imikhuhlane le.
Udokotela Sibanda wengeze wathi ijekiseni le isike yasetshenziswa kwezinye izabelo zelizwe ethi akulabufakazi bokuthi ilakho ukubangela eminye imikhuhlane.
Mnyaka yonke sesiyabe sibahlaba ukuze sibone ukuthi lo mkhuhlane womlomo wesibeletho uyehla ngoba sokutholakala ukuthi lo mkhuhlane ubulala omama kakhulu kuma cancer wonke abo mama yo hamba phambili. Lo cancer yomlomo wesibeletho i-vaccine le isike yazanywa eziqintini ezimbili ezigabeni ezimbili e-Bait Bridge la kwesinye isigaba esemashonalanga nibona ngani kokoseke Chitungwiza kutholakale ukuthi ayila ma-side effects abalulekileyo kumbe atheni siyazi ukuthi yonke into engena emzimbeni evele ingahlala emzimbeni ilakho engakwenza ukungajwayelekanga umuntu angezwa ubuhlungu khona okuhlatshwa nje abanye vele siyakwesaba kodwa okuliqiniso yokuthi li-injection ngathi ivikelekile isefu abantwana kubonke abaphume bayehlaba ngoba ibavikela imikhuhlane kuhlane noqhakathekileyo kakhulu.
Uphenyo olwenziwa yi-Information Center on HPV and Cancer, i-HPV Information Center ngomnyaka ka-2017, luveza ukuthi ngomnyaka ka-2012 inani labo mama abangaphezu kwenkulungwane, i-1451, babebulawa ngumkhuhlane lo ngomnyaka, kodwa inani lelo selaqansa. Omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Jennifer Kaoma usola ukuhlatshwa kwabantwana ethi bona bakhula bengahlatshwa njalo iningi labo selikhule lakhokhoba kodwa bengaguli. Uthi njalo abantwana abaningi bayagula okungaqedakaliyo ngemva kokuhlatshwa.
Akuhambi kuhle ngoba singakhangela thina ukukhula kwethu akuzange kube khona izinto ezinjengazona lezi ukuthi kuyaprevent i-cancer ngoba i-cancer sasiyibonele ebantwini abakhulileyo ogogo ngoba nxa sokupreventwa so sokungani izinto ezilethe umkhuhlane ngoba ngingakhangela futhi ama-injections la abanye abake bawahlabela abantwana abanye abantwana bagulisile abanye abantwana bafeyinta bayenza njani so thina njengabomama vele sesingani vele kasisakuthakazeleli ukuthi abantwana baphonge ukuhlatshwa bahlatshwa ye bangahlatshwa kodwa sokungani kusinika i-question mark ngoba vele ama-injections amaningi aselima zabantwana.
Umnumzana Innocent Dube ohlala enkulumane uvumelane lokhawoma ethi kumele kuqale kwaziswe uzulu ukuthi kuhlatshelwani ukuze babe lolwazi ethi njalo abantwana bavame ukugula ngemva kokuhlatshwa.
Mna mvumelani le nto yona le ukuthi abantwana kumele bavaccine to against i-cancer. I-cancer yakho ivela ngapi? Yinto yokuqala abantu kumele bayidingisise. Ngiwazikhathele lapha abantu lokhu behlatshwa ama-injection angapheliyo le mikhuhlane yakhona lokhu isanda kutsho ukuthi khona lokho kuthiwa kuyavikela yikho kwenza ukuthi abantu babe le mikhuhlane. Cela ukukhuluma endakwekele kathesi ngoba kula muntu ongaphanga ukuhlatshela umkhuhlane angelawo angazange awugule.
Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa uyakhokhela ekukhankaseleni ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka odluleyo, umphathintambo wezempilakahle usungule amanyathelo azathathwa lilizwe ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha yesibeletho abizwa kuthiwe yiZimbabwe National Cervical Cancer Control and Prevention Strategy. Lokhu kuza kwenziwa kuze kuyemiswa ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweze nguqu lamhlanje uqale kuhle umqeqeshi omutsha weqembu leDynamos uBig Zuze lobanje evuma laye ukuba ubhekane lomsebenzi onzima ukuze aphakamise iqembu leDimbare elona eliqale kubi emidlalweni yalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leDynamos linqobele Bulawayo Chiefs nge-1 kanyaya emdlalweni wakuqala uzuze nguyo zibambe esidukwini. Njalo ekupheleni komdlalo lomqeqeqethi uthe yena iqembu leli belivele lingadlali kubi kumidlalo edluleyo kodwa obekuswelakala ukuba lilithele emambuleni ibhola.
Sivele sidlala kuhle sisiba lamathuba amaningi emidlalweni yonke ebesiyidlala kodwa impumelelo yiyo ebisiphika. Usasenzima umthwalo esibhakane lawo njengoba nje siqala kodwa sizachona khona sisebenze gadalala ukuze siye phambili njengeqembu.
Uzuze ube ngumsekeli ka Lloyd Mutasa yena osephiwe isikhundla sokuba ngu-technical director weqembu le-Dynamos loba nje abalandela umdlalo wenguqu besithi kufana lokuthi uxotshwe ngezindlela eziphansi ngemva kokuba leli qembu liqale kubi imidlalo yalo yalonyaka. Kusenjalo phezu kwengalane yemiklomelo iqembu lenkezi Platinum Stars liqhubekela phambili lichaya eziwayo njengoba linqobe leCapes United nge-2-1 ngesonto. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkezi selikhokhela ngemiklomelo emithathu phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye, ikanti lihlezi endaweni yesibili ele-FC Platinum lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa leqembu le-Triangle okungela qembu eleneliseyo ukulitshayela emambuleni. Iqembu le-Highlanders liyale lokhu lisendaweni yesithathu loba nje libe ngutshikilobhanqa 0-0 leleyada njalo lile miklomelo engamashumi amabili lanye. Kuthi endaweni yesine kule qembu le-Chicken Inn lona libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Chapungu njalo lile miklomelo engamashumi amabili. Emsileni wengalane kule qembu le-Mutare City elile miklomelo yisikhombisa njalo libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-ZPC Kariba. Kuthi phezu kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo yithoba munomunye njalo lawa ngabalisa ele-Shapani Mine, ele-ZPC Kariba kanye lele-Chapungu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Tuna lami insizwa etabuka echolojo uzinjazi amluma ehlabela ke kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umeli weHarare West etalele parlamente ongowe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Jesse Majome uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olwama primaries kule ngxaki ezithile. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.